Abamavandla ezombusazwe aphikisayo bathi isimo selizwe sesisibi ukwedlula ngesikhathi uMgabe ebusa, kuthi labo abevandla leZANU-PF bathi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka kulandela ukubusa kukamongameli Mnangagwa. Umongameli webandla eliphikisayo iDemocratic Opposition Party, uMnumzana Harry Peter Wilson, uthi sekwedlule umnyaka kodwa akula osokwenzakele ngoba abantu lokhe bedubeka njalo izithembiso zenguquko lokhe zingafezwanga. Uthi abantu abaningi basebenza ezitaladeni njalo inguquko abayibonayo kuphela ikwengwezwa kwenhlawulo yomthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini i-2%.
Sokufika isikhathi ukuthi sisiqale silumnyaka omutsha okutshintshekela i-government yethu le yeZimbabwe. Kutshengisela umnyaka usuqedile, but into zangikhona lokhu ezifanana. Imali akakabuyi ebhenki njengokukhuluma kwabo bathi after 30 days yosebenzisa i-election iziphelile kuyaba le mali ozimali zonke ebhenki. Bathi imali zabuya kuzatshintsha, umsebenzi uyaqalisa. Into eqalisile ukufaka izimali zabama-2% le. Yizikhatha zabantu wonke umuntu kodwa osebenza eZimbabwe usebenza esitreetini.
Osakhulayo olilunga le-MDC uMnumzana Decent Bajila uthi isifundo esikhulu esesiphume ngemva kwalumnyaka ikuthi umbuso akulunganga ukuwuhluthuna ngoba impilo kaZulu isisesimeni esibi ukudlula nyakenye.
Uthi isifundo esiqakathekileyo esihlanganela sokulento ikuthi umbuso noma abawuphetheyo bewuphethe ngendlela embi okungakanani, akulunganga ukuwuthatha ngendlela yesisotsheni, indlela yesibuthweni.
Laloba amabandla aphikisayo kanye loZulu jikelele bekhala ngokuthi akula lutho oseluguqukile ukuze ilizwe lilunge, amalunga ebandla leZANU-PF athi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka. Ekukhulumeni lentatheli yeStudio 7, uNkosikazi Melinda Mbambo olilunga leZANU-PF uthi umahluko omkhulu ukhona elizweni njalo sekungcono kulalokhu okwakusenzakala ngesikhathi sikamongameli uMgabe.
Kuthe tisisho ku-free ngoba kathi sizimota sezihamba free, akusara roadblock ukuthi uzakuthi umise lapha ku-roadblock, uthi laphana umise ku-roadblock, uthi laphana umise ku-roadblock, kodwa lento yakhona emiselwa kayikhanya.
Abantu baqhubeka bebotsha besetheswa amacala okusola umongameli Mnangagwa njengalokhu okwakusenziwa embusweni kaMgabe. Kodwa uMnumzana Henry Sibanda ongumlandeli webandla leZANU-PF uthi okwamanje sekulokuthula okukhulu elizweni njalo abantu sebekhululekile ukuthi benze abakufunayo.
I-major achievement engijabulisayo i-peace. He is always preaching i-peace, peace, peace. So kathesi ungananzelela wonke umuntu ungayenza noma yini ayifunayo kakula muntu onqabelayo. So there's a freedom of speech and frankly freedom of everything. Okwesibili, la umthetho ngokwawo uyalandelwa sibili ngendlela. Yes, kulama challenges economy iwangana asasiyithelela, kodwa ngokubona kwethu sibona ngani we are moving to the right direction, because kukhanya ngani izinto zilokhu eziguquka kancane kancane.
UZulu waphuma ngokuningi esiyahlangana lebutho ukuthi bancedisane ukususa owayengumongameli uMnumzana Mgabe ngenyanga yonale kaLwezi nyakenye. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.